sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlazi inhlanu kumpandula 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abezempila kahle bathi omunye umkhakha weCOVID-19 uqhamuke kule South Africa. Awungatholakali kwele Zimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasuyekele umemetheka.
Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuchova kasimanga lokho esichova bayada abanye abagadayo.
Wenze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeza ukulala esidugwini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzatshaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas kwele Melika.
Sibuye lapho kuzophefoma kuZim Expo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Labantu abayisitshiyagalolunye 9 abakulwe umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe wathi bafika phose 194. Bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili 220 million asebebanjwe umkhuhlane lo. Kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imikhakha etshiyeneyo yegciwane leCOVID-19 egoqela weDelta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kwele South Africa lamanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemikhakha etshiyeneyo uDr. Raina Simbi, ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe, utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba umkhakha weDelta yiwo obemetheka ukwedlula eminye kwele Zimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawungatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofike ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasuyekele umeme, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikutsho konoku besenza isiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana njengabantu sisenze isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, sisiqoqelaye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziyakhonona ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uZulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshikashika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe i $2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekampani yeZukho sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawa yeProgressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo ukuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kwezukho kubuhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uzukho udonsa inyawo kenelisa ubanathala abaningi ngesikhathi. And sinanzelebana kule curfew futhi, I think ama-legislators lama-authorities abaye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sowuhlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yeZukho.
Yokubophana vele kungacabangelani. Uyabona khathi esinxa kunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lebiko ukuthi aZimbabwe open. Manje ngiyazi ukuthi aZimbabwe open for business kuZukho kuphela. So yekudule lapho.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali ngoba lapha abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyafiwa abantu abathwele ubhulu lapha, akuyafiwa. Kuthi bethi sizde ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika uroadblock sonele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona, abantu bale social distance bahleli nga-3-3 emasithini bagqokile amamaski. Nxa bengena siyabasanitize. Kodwa basithwalele ubhulu uzukwe nalo abayawu-social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZukho ayila mabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZukho yikampani engela mabhasi aqondanelayo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZukho kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZukho kangeni kwamanye amalokitshi nxa isuka kwamanye amalokitshi uqonde edolobheni kuphela. Ngokunjalo ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga lokho esichova bayagabanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi eZukho. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Manje sokuluhlelo lwezemaphandleni.
Uthino Senkomo mhlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village eAndawange District. Una iwange isemathepele North Province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ngamathendele angamakhulu namathini amathathu.
Ye, akusitele okuningi ngodaba lolu babonkomo.
Amathendele lawa nganika ukudla ugoqela inyawuthi, amabele, umumbu kanye le-sunflower. Amathendela wasafida ngokhona kukudla njalona ekuthanda, yikho ukudla akuthandayo. Amathendele lawa ahlala esidini sawo sokulungiselwa lesi silapha. Kumele uwajayeze ukulala esidugwini, ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi-ningi ayalunywa. So isidugu siyenza ifanise ukuhlala kuhle engalunywa, ngoba njebalibona sefensi iyifensi le. So silo mnyango lo evala khona. Ukufuywa kwamathendelo kuyafana lokwenkukhu, awusiyananga. Wona futhi linjalo kathanda imfindo, afuna ebe yiwo wodwa abanga imfindo, ngoba wona abanga umfindo. So wona kathanda imfindo. Amathende lawa abekela amaqanda, izigu zamaqanda nanzi la. Izigu zamaqanda, izikwenzela izigu zotshani, izomelezi engayenza khona, lapha abekelela khona. Lapha abekela khona izigu zomelezi. Kanengi-ningi amathendela abekela ndawonye.
nga ungathi njengami njalo ukuthi ngingangishiya ngithi inumber efika ethumi nanhlanu kumbe amathumi amabili i-20 yonyama ejawuthiya so ngifuya ngafuya then ngenze njani ngithengise ngishiye inumber nale yamathumi amabili sonke njalo ukuthiya amahlanu abe yo amadina ngeke sifika zezi ithumi elilodwa nanhlanu ithumi sonke la yi-15 abebekela khonapha endaweni zomuvu lapha-ke bekelela khona khonapha then futhi kunjalo na aqala ukubekela kunyanga kalwezi ngesikhathi sezulu kunyanga kalwezi ekuma ngomfufu lapho elima khona izulu so na abekela lapho eliqala khona izulu esima lapho elima khona izulu so kathesi lamathendele omnyaka ophelileyo angabe fika amathumi amabili then lawa abanye babonayo abagcwele lapha ngabantwana abantwana laba baqale ukukhula ngoJanuwari yiyo ngathatha i-first batch yami then kuthesa ukubamba uFebruwari sasenza amathendele afika 100 then kuthesa ukubamba kathesi amanye athi loko ngihamba bebuya bezwathengisa amancane ngasokula inyanga ezimbili or ezintathu abantu bathi bebuya bezothenga njalona ngiwathengisa elilodwa i-7 US or 700 bond RTHS yimali engiwathengisa ngawo.
Siyakuzwa kakhulu sibili kukhanya nganizani isikhathi sesesidliwe ngumangoyi phongauphosa nje amafitshane khonapho
amathendeli lawa inyama yangikhona imnandi nga ufuna ukuyizwa ubunandi kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani especially uma uthenga lawo asanda ukhula lawo njakathesi azale eminyakeni kaJanuwari ngasesiyabamba uJuni abe sekwanisa 6 months kumbe uJulayi 7 months yiminyama emnandi le ngoba iyabe isafresh
lamdla kuhlelo lwezemaphandleni besixoxa lo mnumzana Thino Sinkomo ohlala ewange esabelweni seMatabeleland North asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasotsha asethuthune intambo zombuso kwele Guinea. Okukhela abenze lokhu nguKenel Mamadu Dombouya osevale ngci imincele yonke akwaziwa ukuba ukuphi umongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokeli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu 15 months kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokudelela umthethwandaba. Sokuyisikhathi sezamasiko
senganamasiko senzi bomandla yena ubaba mkhulu babelobola
namhla sixoxa ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi watsho namhla zinhlanu kumpandula ngomnyaka ka-1868. Isikhumbuzo lesi esiqoqwe ngubulelani lobhengula Khumalo lenhlanganiso ezijeneyo senziwe izolo eBlue Haven eMidrand kwele South Africa. Ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi.
Intshola cha ngokuvela intathakusa yembula amadoda izinene alahlekelwa ngamakhleza akade bayahleza iminyakanyaka dlondloma kitshele kamzilikazi wena owawena uhlangano wenyamalala wavumbuka kwesikasigcawu kwelasekoloni.
Inkosi uBulelani lobhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa ngumzilikazi.
Wena ungumdini but you must protect your visitor with your life. Kushibhayi, that is the spirit esikhuluma ngaso senkosi yasemhlahlandlela uMzilikazi kaMashobane. Yinzalo yakhe phela uBulelani kaMizi unqenzi kafana ufana kampanga umpanga kanjubu njube kalobhengula.
unkosikazi Corence Mkhosi Ncube obephethe umcimbi lo ukudaze ukuba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikaMthwakazi, siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikaMthwakazi. Siyayikhumbula inkosi yethu uMzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho. Siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikaMzilikazi.
Kubaluleke kakhulu ukuthi njengesizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yabumba lesi sizwe sikaMthwakazi, isibumba ngenhlanga eziningi kwithemati 13. Yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwayinkosi ukukhumbula iminyaka ngeminyaka eMthwakazi. Kubaluleke kakhulu esizweni, umsunguli wesizwe, sizohlala siyikhumbula inkosi yakithi njalo nje.
Singathi-ke kwini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngoMzilikazi kaMthwakazi?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma indimi zabo, njengobana ngisho ukuthi sicishe singu-30. Ngingakithi mangithi mina injelele omalaba yibo ababevele siphethe injelele inkosi uMzilikazi ifika kulela lelizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha injelele nalamhlanje oko injelele iphethwe ngoNcube. Wahlonipha isiko labantu uMzilikazi, akangafike okwayo bacindezela, akafike bakudilizise yonke into yakho bathi into yakho yini. Kodwa uMzilikazi wathi lina kwaNcube njengobana likwazi ukuthi umkhuba lo wakukhulekela izulu endelele wathi qhubeka nini.
Dokotela Zimbabwe kwakungazani kuyavinjwa ukuba ubulelani lobhenga lakho Khumalo agcotshwe. So ke selingaphi ngodaba lolo?
Usadlala ipolitiki weMzilikazi. Kodwa eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi kuhlalwe phansi kukhulume ubukhosi. Akuyilimazi ipolitics, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitics. Yikho-ke ubukhosi kukhona ukuthi buphakamise isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye ngumlando wakhe ukuphakamisa isizwe, futhi asetshenziswana ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Izwi lelidumazansi baba nomtetheketa lwesizwe batshintshani izambuzi bathi bukhosi bomzilikazi ohlabalala ngonyakana kamagwekwetha esizweni inkosi nyamelele.
Hayi simalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihloze inkosi ezithandekileyo, siyibonge uNkulunkulu ndawonye ukusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima obungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika 6 ivesi siyabala u 1 2 no 3 kufundeka kanje. Kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki ngamahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2 Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3 Funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakholokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphimbo. Bekhuluma indaba njengoba injalo ukuthi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke. Namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigreki, bekhonona ngaloku kwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru, bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. okhulu lapha ayisikho ukuthi yilamaJuda ayikhuluma isiGreek lala ayikhuluma isiHebheru. Kodwa ikuthi abafelokazi balamaJuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. Lapho esibale khona kuthiwa abafelokazi. Phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa. Gakhangelwa njengomuntu olelizwi. Lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala ukuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabo yabo kukhulunywa ngani. Kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencitshwa ngobana abantu kabalazwelo. Umfelokazi lapha singamthatha nje sithi ingabe ngumuntu onjani oswelayo ufananiswa lomfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha. Ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabo Petro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni. Kuthiwa ababencitshwa-ke benganikwa lokho okumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila. Wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono. Kubuhlungu-ke nxa sekuza kwenzakala kowakini kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asowakini. Abafelokazi, intandane, abampofu, abagogekileyo bayingxenye yokuphila. Kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa. Asikhuleke Baba Thixo Engcwele, sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu ngoba eyikho lokhu ayikhokhona hathi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje. Uhlelela kusukela manje uzobona phakade. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshona njani umthwakazi omuhle zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama ngumayigobe. Namhlanje sixoxa lo mtakamamkandla umsizi K usanda ukukhipha ingoma engaphansi okwesihloko esithi Find Me. Usebenze lo mhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen.
You say you want time, you say you want space, you've got so much stuff on your mind.
Ngomega Mrs. K featuring Rosen, Find Me. Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela okuningi ngale ngoma.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lawe lapha fowethu. Ingoma leyi ethi Find Me yingoma ekujonra ye dance music, yingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye.
Uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels labo badabuka kwele Brazil. Kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza labadabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese, ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe?
Ngananzelela ukuthi umhlaba umkhulu mfowethu, njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele. Ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka-2019 ngisasebenza ingoma leyo okuthiwa nguHappy, okuyiyo ingoma eyayenza iRosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami.
Wathi ngikubamba umlomo bafo. zilukandaba sikuhlelo lwabatsha silomsizike umdakamamkandla singaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma eka msizike ephansi kwesihloko esithi ngokwakithi lokho
Banzala, butum lilo gaso. I've always been hot and out of control. I promise these swings got my man she's up and then it's a man's gaba parties. But you bella mina ganti zenza ba. Bengi zenza yongi zenza nja. Baya telela batata.
Ingomega msiz K uti ngogwa giti. Loku. Bafo, chela uzulu ogunengi ngale ngom.
Ibi official single kamsiz K. Yes, bili ngomnyaka ka 2021. Bengi kia. Ngalesi sipho engilaso esokuhlabeka yona ingoma ekhulumayo njalo ekhuthaza loba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are
hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi egciba lingxoxo phosela amazwi akho okugcina Mrs K
abafisa ukulalela ingoma zika Mrs K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo njalo Mrs K uyatholakala ebulenjini kuma social media network
hayi mtaka mamkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo silukandaba sesifikele emaphetheleni ohlelo lwethu lwanamhlanje Uthi ngilichiyeke lilalela ingoma eka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu zodibana ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk at the Connection Oliver Lesayo igama ngumai gobe bye bye
raise me ngekhaya gonna get paid pandlela you gotta know who you are you don't know who you are you get played pandlela
namhla sikhoqa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele ose Dallas Texas kumbuthano Wezim Expo.
Being hamba lomzo 7 lo Turkey vibes lo Jurassic now.
So nithove njani akusitshele?
Ah siyaphefoma namhlanje ntambama. Kakhulu amalanga ladluleyo amanye kade ngose siphomotha into zenyarazo. Izola de kungeye gospel lapha de kuphefoma khona ubaba umanye ruke so la isimbukelile. And then namhlanje lidindindi.
Mhm. Kwabe kufika.
Ngeke kufiwa.
Yeah, siyabona ule lomculo ngathi le ngoma entsha. Eh akusitshele ngayo sathi.
Ah ingoma yami ithi Touch Me Not sevenze lo budi wase Zimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlala eSouth Africa. So I went to South Africa sa recorda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and ngibona sidla amahabuli kodwa ngicela ngibonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakale lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje
itholakala ngapi batshela abantu sibili kuzithi bayilandele
okay. Ikhona kuma online stores onke ikhona iTunes ikhona ku TuneCo and video ningayibukela nje ku YouTube
yeah so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utypane uyabhala ethi
Sandra Ndebele kuphela uthi dlala ithi new release yakhiphume kodwa ingoma ithi touch me not
wakuchule phela kancane
mandlula bathalaza kodwa touch me not bebe mbona njalo njalo msuku zonke bona bebe mbona njalo njalo When I love you, betala zanjalo, amalanga wonke. Thank you very much, Yabo.
Lo ngusandra ndebele umculi olodumo ebesixoxa laye eDallas, Texas, khonapha kule Melika. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abezempilakahle bathi omunye umgaga we-COVID-19 oqhamuke kule South Africa awungatholakali kwele Zimbabwe. Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uSandra Ndebele uthi uzadokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kwele Melika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje ngo-Oliver Lelisayo ngo-Gibbs Dube.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.